wephule umthetho kakhulu u-Army Commander ukhulume into ephambene lesisekelo sombuso i-Constitution yeZimbabwe. Kayivumi ukuthi labo abangamasosha abasesipholiseni noma yibaphi njalo abayizisebenzi zikahulumende bangene kwezepolitiki basekele ibandla kumbe bavimbele ibandla. Ngakho-ke izinto azikhulumileyo kazikho emthethweni, kazivunyelwanga nakancane.
Ye, kodwa siyabona lo Zinobashe owayengu-Army Commander owakhuluma khonokho uthi awusoze besalude abantu abangayanga empini. Kambe kuyabe kusijoni nxa lo u-Army Commander wakhona manje ekhuluma khonokho.
Ye, kubonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngendlela efanele elizweni, ngoba njengasikhathesi sokusuka ku-2013 ukusiza ngapha, i-Constitution yethu icacwe kakhulu ukuthi vele amabutho kawasondeli kwezepolitiki. Kodwa-ke njengoba usitsho ukuthi sile history ende yokuba amabutho angenele kwezepolitiki, kuyinto engafanelanga yenzeke. Ukuthi babesempini behamba le bandla elithile kakutsho ukuthi bakuveze emphakathini. Angavota ngendlela afuna ukuvota ngakhona, kakuvinjelwa ukuthi abasesibuthweni bavote, akuvinjelwa ukuthi amapholisa avote, akuvinjelwa ukuthi amajaji avote. Bonke bayavunyelwa ukuvota. Okungavunyelwayo yikusebenzisa isihlalo sakhe akhankasele ibandla elithile kumbe avimbele ibandla elithile, kodwa yena ngaphakathi entliziyweni yakhe umethanda ukusekela ibandla elithile elithanda ngezizathu alazo. Lokho kuqondile kusemthethweni. Okungavunyelwayo ukuthi abesekuveza lokho, athi kuveza njalo abesesenza izinto ezingekho emthethweni ezokukhankasela ibandla elithile kumbe avimbele abanye abathile kumbe avimbele inkululeko yabantu ukuthi bakhethe okhethweni olukhulu.
Kuqondiswa njani khonokho kwethulwe ngusanyana?
Bangaphansi kuka-Commander in Chief ukhona ophethe amabutho elizweni lonke, upresident welizwe. I-Constitution yeZimbabwe kwenza kucace kahle ukuthi nguye obafaka ezihlalweni abakuleziyana eziphezulu, nguye ukhomanda, nguye obakhontrolayo. Ngakho-ke nxa besiphula umthetho kungaphansi kwakhe, kuyithi nguye ofanele abone ukuthi imithetho iyalandela. Akekho omunye umuntu ongakulungisa khona lokho ngaphandle kwalo abaseva bengaphansi kwakhe upresident, ngoba uyayazi i-Constitution ukuthi ithini. Kumele kukhuze khona lokho, kungaze kwenzeka, kungaze kwaqhubeka ukuthi abantu babone umthetho engathi kawokabantu abalandawalayo, ikakhulu labo abasesibuthweni abasesipholiseni. Yibo abantu okukhangelelwe kubo ukuthi bahloniphe umthetho, bavikele umthetho, hayi ukuthi bawephule.